Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingalichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 6 Mabasa 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
uZulu kathesi basanisekile abantu abaningi abakwazi ukuyikho abantu balindile ukuthi babone ukuthi kambe le imali yokuthiwa izigi yona izabe isebenza njani. So yiluhlobo olukhona njalo singakhohlwa phela ukuthi okwenzula abe le mbuzo emine into la iqalise.
UZulu uthwele nzima lamuhla ngemva kokwehluleka ukusebenzisa imali ngoba kuthiwa imitshina isalungisiswa ukuze kusetshenziswe imali esungulwe ngolwesihlanu ethiwa ngamazigi.
Nxa uhulumende ekhona engafuni ukukhuza upayethe enkosini esikhona namhlanje lubulelani kalobho yula kumalo engafuni ukukhuza ipayethe kuye uhulumende lo udingane emathambeni uyabe dingane.
Wayeyinduna entaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi uhulumende kumele aqale ahloniphe inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo engakakhulumi ngamathambo kalobhengula. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuhloka kwesakhiwo eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuhloka kwesakhiwo eHarare. Abantu laba babikwa bebecatshela izulu bemi eceleni kwesakhiwo lesi ebesiseduzane lomgwaqo uChinoyi sasesidilika. Abahlenga abawelwe ingozi babikwa belokhu besazama ukudingisisa ukuthi bangaki abalimeleyo kumbe abafileyo. Kodwa bese kutholakele izidumbu zonezo ezine. UZulu uthwele nzima lamuhla ngemva kokwehluleka ukusebenzisa imali ngoba kuthiwa imitshina isalungisiswa ukuze kusetshenziswe imali esungulwe ngolwesihlanu ethiwa ngamazigi. Amabhanga athumele uZulu imbiko kumakhalekhukhwini yokuthi abasoze benelise ukuthola imali yabo lamuhla. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank omutsha umnumzana John Mushayabanu owazise izolo ngokwethulwa kwemali entsha le uthe uZulu kuzamele ahambise ebhanga imali endala eyama-bond notes kodwa umuntu engahambisa imali endala eningi kakhulu uzabuzisiswa ukuthi ubevele eyigcine ngaphi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa nga sinanzelela kathesi uhluphe sesilinanzelele kumbe sikubonayo amabhanga akhanya sesithumele ama-message ebantwini bonke ngobuningi ukuthi okwenzakala kathesi akula muntu ongenelisi ukuba nakhuphe imali yakhe i-RTGS ebhanga ngesizathu sokuthi basazama ukuthi imali le engabi khona ebhanga bazama ukubona ummo lo khona unjani ngabona basadinga into nje ukuthi babone ukuthi ngabule malini. So uyikhona ukuthi kathesi akula muntu ongenza i-transaction RTGS langawo le mali ebank. So imali zonke zibanje khona mpana zimumethwe akula nto ongayenza. Sibona la makhampani amanye andala ama-parastatal lawo akhuluma ukufana naye ukuthi nxa ule RTGS ungeke wenza wabhadala lutho ngaleyo mali kwalesi sikhathi. So sithe sikhuluma kanje kathesi amabhanga ungeke wayithatha leyo mali la makhampani la abaningi ama-parastatals ungeke wayisebenzisa leyo mali ubani ubhadale. Ngezinye indlela imali zabantu zivalelwe kathesi estoksini ungeke wayikhupha leyo mali baze baye ayenze lokho abantu bafuna ukuthi babonte ukumbe bafuna ukuthi aligne imali leyo kula ebank lezik ngibona ngathi kwaba kulendelela kodwa wakhathesi umuntu le mali RTGS fa lo muntu ngela mali ngoba kungekho into ongayisebenzisa leyo mali kwalesi sikhathi
yena uZulu uyakuzwisisa yini ukusebenza kwemali le
uZulu sikhuluma kanje kathesi abantu beZimbabwe abanene balembuzo emnengi lampendulo ngoba oqala kulembuzo ethuja ukuthi alright nga imali sikhona izik iyo yini ezakusebenza ukuthi nxa sengifuna ukubhadala kungathiwa hayi lapha lethi US dollar ungabhadala ngezik lobanga leyo mbuzo ikhona abantu abakwazi kwenzakala njalo abantu bayaqhubeka ukuthi siyananze ukuthi bekule indlela yokuthi kwezindawo ungakhala emapassportini lezi zinto bezithengwe ezitolo lapho ufika kwesinye isitolo uzakuthiwa hayi le impahla ethile ungeke wayithenga nge-RTGS sebenzisa US dollar so imbuzo ekhona kuZulu yena leyo ukuthi khathi esinaso kuleziko izabe isebenza yini izik kumbe kuyasiqhubeka into zifanana ukuthi kuthiwa hayi lapho ungabhadala ngezik lapho ungabhadala ngeStola imbuzo yonke khona njalo sinazela ukuthi kambe abantu futhi uzwele umbuzo abalayo ukuthi nga usuthi yaphambane kwelizwe kambe le imali izabe inanzelelwa yini semukelwa yini ukuthi ngihambe mina ngithwele izik ngifike ngari ngene sokubana ngiguquleyo yozik ingene kuleyo mali lelizwe kumbe kuseBotswana mu South Africa mu Zambia ibanjithele baneleyo mali imbuzo yonke khona ngezinye indlela uZulu kathesi basanganiseki labantu abanengi abakwazi ukuyikho abantu balindile ukuthi babone ukuthi kambe le imali okuthiwa izigiyoni izabe isebenza njani so iluhlobo likhona njalo singakhohla phela ukuthi okwenzula abe lempuzo emne into la iqalise siyakwazi sathi ngena ku RTGS sasiphuma futhi kokunye kwaba lempuzo ekhona sangena ku RTGS yaqhubeka lawo yaluza amandla sakuthi sekulohlobo siphakathi kwalo njalo umbuzo uzula lawo kathi kambe le imali ingafakwa izabamba yini ukuthi imali ingabe lokuluza amandla yonke leyo impuzo ekhona esebantwini ukuthi babone kambe le izik izakhuqulwa njani impilo zayo kuthi isebenza lozilembuzo emkhulu ukuthi kambe ngase zithwele izigi ezayo izabe ilamandla yini ukuthi bezenelise ukuthi baziphilise ngelemuli zabo ngaleyo mali ngoba iRTGS ibingela amandla kathi ezulanga uyinikho ibingancedi ovaliqala ukuthi ungayithola wedinga imali yemzini ukuze wenelise ubanithenga izini umbuzo wakhona futhi ukuzisebenzi kathi ukuthi ngaso kule zigi le kambe ngase ihole zigi uthi ayisebenze konke afuna ukwenza kumbe la izahlubo sofala futhi abhode ngale emkambo omnyama azame ukuyadinga idoya leyameli ukuthi indosebenza so khona ukuthi hayi abantu basahansekile nje akulamuntu owazi ukubana kuyiwa ngaphi ikubona lawa amabhenki ikubona lawa amakhampani nalawa amaparastatal bethiya-ke esimeni osebenzisa izimali so kutho ukuthi uZulu le mbuzo kanti labona babona abamabhizinisi abale mbuzo yikho bemisile ukuthi imali ingahle isebenze ngoba kufanele nxa into le isenzakala kathi imali esebhenki yomuntu iguqulwe ibe yiloso simo ngiqhubeke ngisebenzisa imali kodwa kathesi ungeke wayisebenzisa
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
The Voice of America, VOA.
Abecele lebandla le-CCC abasekela umnumzana Nelson Chamisa balelwe ukuthi benze umhlangano obujonge ukuhlomisa inkokheli yezigaba zonke zelizwe emaswingo lamuhla eMacheke Hall. Amalunga la abikwa ekunhlanganiso ethiwa Blue Movement acine esenza lomhlangano kwenye indawo ngemva kokuba amapholisa ahlomileyo amanye elezinja eqaqele lindawo avimba ukuthi umhlangano uqutshwe. Siqoqele isikhulumeli saleli cele umnumzana Promise Mkhwananzi uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Emaswingo umhlangano olithatha sibele siwenze kodwa ke it's very unfortunate ngoba umhlangano lo was not a public meeting, ibe workshop nje engasiyo public meeting, it was not a political meeting, it was just a workshop.
Kodwa ligcine liwenza
besinandi uzokwenza umhlangano and kungenanto ezingasisa ukwenza umhlangano nalokho ke siwenzile umhlangano workshop. Ngingathi mina siyenzile iworkshop.
Okay, kodwa ungasitshela ukuthi wona inhlelo zenu zihamba njani kwakathesi?
Inhlelo zenu zihamba kuhle kakhulu. Njengoba ngisho ukuthi emhlangano ama-workshop ayenziwa, emhlangano eyenziwa eyokuhlela lokuxoxa-ke umhlangano wethu, silungiselela ukuzulu weZimbabwe, iZimbabwe entsha, ethi Zimbabwe ehlelekileyo, iZimbabwe eqhuzuleyo.
Ye kodwa uZulu uyabuza ukubana lona ibandla elitsha kumbe inhlanganiso entsha izasungulwa nini?
Inhlanganiso yabantu singathi ngesikhiwa citizens movement ikhona iyaphambili ibandla le-PPC ingxenye yale movement enkulu kuba isiyo yodwa unengokwenza ngayo hlanganisa ama-non-governmental organizations, civil society, abanye abakhokheli abatshiyeneyo abadeliva uhlelo lwe-democratic Zimbabwe.
Yena umnumzana Nelson Chamisa uzaba ekhona yini kunhlanganiso le?
Umnumzana uNelson Chamisa nguye umkhokheli we-democratic movement yeZimbabwe. Themba labona i-statement asikhipha ekhuluma ukuthi usetshiye inhlanganiso ye-PPC kodwa katshiyanga ezombangayo. Ngalokho umnumzana ubaba u-advocate Nelson Chamisa nguye olokhu engumthungameli wenhlanganiso ye-democratic movement jikelele eZimbabwe.
Manje labo abanye abalo mnumzana sengezochabangu bona libathatha njani? Abasoze bephazamise na inhlelo zenu?
Akulahlekuyaphanjaniswa kuhle ngoba sebahlanzwa inhlanganiso baphandle sebesenza laba abakwenzayo okungelani nenhlanganiso ye-democratic alternative nenhlanganiso yabantu beZimbabwe abafuna ukubona inguquko elizweni laba laseZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele lesisi elisekela umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemaswingo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela
ndwandwe. Kwezemaphandleni iningi lezakhamizi zemaphandleni selikhalela uhulumende ukubana aphange abasize ngokudla bengakabulawa indlala kulandela imbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa oze wavuma ukuba kulendlala esabekayo elizweni esithi kudingakala imali engange US$2 billion ukuze ihlenge abantu abafika phose izigidi ezintathu. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxayo lomsakazo we-Studio 7 zithi sezisidla nzima kulezi nsuku, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele aziphathise ngokudla. Isabelo sezansi emaNdebeleni nesinye sezigaba ezibhekane lendlala enkulu elizweni lonke jikelele ngenxa yesomiso. Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe eGwanda uthi ufisa ukuthi lalapho ukudla kusabiwa kungabi le nketha betshabi ngoba zonke nje izakhamizi esigabeni sakhe zidinga uncedo lokudla.
Akula kudla kwezifuyo, akula kudla kwabantu ebesikukhangelele ukuthi aluba kusenzakala, aluba uhulumende athi kungenela lezi inhlanganiso mhlawumbe lazingenele ukuze kunqotshwe le indlala esiphakathi kwabantu, ukuthi wonke umuntu anakekelwe kathesi, we make sure ukuthi wonke umuntu uyathola ukudla, kungabi lo muntu okhethwayo. Lokho ukuthi kuthiwa ukhethwa lowo lalowo angeke kusise ndawo, wonke umuntu akhangelelwe ngelihlo lokuthi athole ukudla lokho akufanele akuthole ngoba wonke umuntu ulambile njengamanje.
Ugcizelele wathi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedisane lohulumende ekulwisaneni lesi siphepho sendlala ngoba isimo lonyaka singamanga kahle.
Kubi, akuqondanga kubi. EmaThebelelendi lapha esikhona kubi kakhulu, amanzi kawekho, ukudla akukho, so konke lokhu kunqaza ukuhlangene kwenza indlala ibe mbi kakhulu.
Amazwi la agcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi seMawane umnumzana Gabriel Moyo othi lonyaka ngaphandle kokuthi basizwe nguhulumende ngokudla baza kufa lezifuyo zabo.
Kuyadingakala uncedo olukhulu ebantwini, kube lamadona azancedisa abantu ekudleni ngoba ngaphandle kwalokho akula nto ezalunga ngoba abantu baza kufa lezifuyo zabo. Amanzi akula, ukudla akula. Eminyakeni kuya kube ngcono ngoba abantu bake bathola amajodo, bathole lamakhabe balibazi. Lo nyaka vele akula, sikhuluma nje emasimini vele abaningi sebevulile emasimini.
Unkosikazi Thando Mawoba oyisakhamuzi seMatanamombe eGwanda uthi iningi labafundi lilakho ukuphazamiseka ezifundweni kuthemelizayo xa lingasoze lathola ukudla.
Umntwana ke kumele aye esikolo ayebhekana nezifundo zakhe, ngapha ekhaya kungalali ukuthola ukuthi oludliwayo. Sibonga nje ukuzwa uhulumende esithi evumile ukuthi le ndlala ekhona inkulu kakhulu, ifuna ukuthi uhulumende angenele ancedise wonke umuntu ngoba lonyaka kulakho ukuthi ngubani. Abantu bonke balambile.
Umongameli Mnangagwa uzowavuma ngolwesine ukuthi kulendlala embelizweni lanxa uhulumende wakhe wayesithi iziphala zilamabele aweneleyo ngenxa yohlelo lakho lokulima aluthi ifumvuza. Umnangagwa uthembise njalo ukuthi ngakho lo yedwa ozabulawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party onkosazana Busi Moyo lo Sibongile Banda abasanda ukukhululwa ejele yemlondolozi kobulawayo ngemva kokusebenzela isigwebo sabo eseminyaka emithathu ukuze sizwe ukuthi abesifazana baphila njani emajele. UMabanda nguye umqalisi ziba.
Omama bathole nzima ejele. Kathesi omama sebebaningi kakhulu. Leqiniso lokuthi capacity imbondolozi eyihlele ukuyithwala isidlulisi. Ngoba ukudla akusekho, kudliwa umfushwa ongela mafutha, ibhinzi ngamaganazi ezinye ezingavuthwayo. So impuphu yangikhona impuphu emnyama esingakwaziniyanini. Laba abanye abaphansi amabhigla bayakhona ukuphenduka njalo emajele. Abantu laba balutshwana ukuthi angadala icala aphume aphende. Ngabe i-amnesty layo iyashala phansi ikikhangelisise abantu bona labo ngoba amanye amacala angikhona abawenzanga befundisa kwaba yingozi eyabehlelayo akufanani lalaba ama-bitlers. Ama-bitlers uphuma ngoseptemba ngo-Okthoba sebuyeshi. Sikhuluma ngabantu bamadrugs, sikhuluma ngabantu babotefa, sikhuluma amacala amancane amo-8 months abo-1 year sebelebizwe lokuthi ngamajoba e-dish. La bantu phansi abantu abasejele cela libamukeshe ukuthi umuntu lo aze abone indlela kungenxa yokubana abedingela abantwana okuya esizwini kodwa abesecina esezibona esedale amacala ayiwo asemphosela phakathi.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo usithi amalungelo akho awukholo lwesimoslem ayengananzwa ejele usese kuremand. Bekunjani kathesi?
Bekuwese eHarare kungcono ngoba kade bengamfoseli ukuzokhonza ichurch zabo kodwa ngapha emlondolozi besifoswa ukuya enkonzweni yangikhona ngesandla. Kade ngihlalela kathana bathi kwesikhathi uzokuthiwa ngikhona kula muntu okumele ayekele ukungena inkonzo yangikhona azame ukukhuluma ukuthi mina phela libe wathi ngingumoslem bahla zokugqoka ngikhuluma kungenile 2 years ngisehluleka ukukhuleka bengiphila ngokwenza ama-duwazi kodwa i-constitution yona inanga ngelo lokholo lomuntu ngoba kwesikhathi wabezwa bephuluma besithi indozeni zama-right liyashiya phansi.
Wawusithi njalo bayasetsha okungelanhlonipho labantu besifazane lokhu bekwenza
like mina ngigqoka amandlazane kungenzakala ukuthi wakhohlwe ube kwazi ukuthi uzashice kwesinye isikhathi bayathela ingubo ngamanzi kuphi emalangeni into adluleyo kube lenye isetshe enye ethi abantu balahlekelwa ngeviki bayakwanisa ukuthi baseshe kafayi bakhiphe ukudla bathi ukudla kakungena emaseni kwesinye isikhathi bathathe amasaka okugeza kuthiwe akuvunyelwe ukugeza ngamasaka abanye manje babe belamaloshini amaloshini awuvunyelwe kungaba lenye ivasini abangane bayayisolela layo bayayithatha amagama ama-telecom bayathatha okokuthi bakutshela yana lapha guqa ngitshela nxa uyaguqela umzukulu wakho kele ukuguqa uyabe usuphambani ipanitho sosiyagezisa amaqhe.
Ye, ngomzukulu utsho ubani?
Ugadi uyabe yisazikani.
Kodwa ngabawuphi umhlobo?
AmaNdebele khona avala angabona angu-4 or 5 umhlobo wakhonayo yedwa nje umndebele ongani uleyo sondlane esingalikhonayo. Njalo into engimangalisayo ilaba amashona angapha ababehave njengamashona eHarare lapho esasivele khona isiguru angikwazi ukuthi buhlungu bani nolunye abani abalalo phezu kwethu ngendlela adesiphila ngakhona zibuya sipeshela sitandan kodwa siphumile singabathilileyo bekunzima ukuthi imbhida yesisikhathi yabe ikhayiwe yaphela amagusu amathongololo bazathi bayifaka embizeni kunjalo izadlala ikhethi kuya kwamagundwane bamathondo lilahlakatshana ngoba ungayekela buya bekungalaplani lawo esilisata de bebuya amavisate befike bahlalise ngaye beze bengene ngo-1 befike khonangale ngama-9 sebabone ngo-1 kwesilisate bacothe bengabonanga.
Ungathini ngokufica sokule ngxabano kubandla lakho le-MRP?
Kubuhlungu khonokuyana ngoba sokukele sokukhanya anthiwa thina sasisenza izipuni zokukapula ithukela befake enkomthini bona laba abayibasebengani badabukana labanye thina sikwazi ukuthi uhamba njani sikakuzwa.
Uzaqhubeka uphatheka kwezombusazwe?
Ukuqhubeka nyakhula ngaze ngibe yasabile ngivele kunzimeni okungaka siyaphambili.
Kuyini okhangelela ukukwenza?
Bengifisa kuphela ukuqhubeka ngebhizinisi yami nangathola kahle imali njalo ngingatholi umsebenzi onganginceda lapho kuyabe kurenti.
Kodwa ibhizinisi wawusenzani?
Angangithengisi akhile uyishopu angikwazi but impahla zasendlini ukhanya kuchitheka okuningi ngezigqoko khanya kuswela vele into eziningi khanya kuchithekile.
Kwakungelamuntu okukhangelela?
Lowo
ngunkosazana Vusimoyo, ilunga leMthwakazi Republic Party. Sizwe njalo omunye wakhe unkosazana Sibongile Banda basanda ukukhululwa ejele eMlondolozi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga baba, siyabonga. Yeah.
Ye, ungasitshela ukuthi uluzwe njani wena udaba lolo lokubana amathambo enkosi uLobhengula asetholakele lapho angcwatshwa kwona?
Hayi, amathambo awatholakanga, azange bawathole amathambo lawo. Singathi nje sokukhuluma ezombangazo sezingena phakathi ezombangazo lapha nje ukuvala nje ukubambisa nje abantu ilije ilanga likwazile nje emini akula qiniso ngendaba leyi ayikho lokhu ukuthi mhlawumbe uMashobane wagudla ngale eZambia eEastern Zambia at the time kwakuyisigaba esikhulu kunaphayana le ndaba yayibiza uzwa ngendaba emuva khonana yikho ke ngesikhathi leso yesakholwa ukuthi mhlawumbe ngxe inkosi yadlula khonaphayana kodwa ukuthi intaba thize ikhona laphayana lokhu sakuzwa kudala akuthuthanga namhlanje sakuza kudala sikhuluma lobaba uNyathi uPhathisa Nyathi khonaphana laye engakalobi ibhuku lakhe yikho ke sikhuluma ngendaba endala esasiyiphethe njengemfihlo kithi ukuthi engxenye ilele khona phayana hathi ukuthi namhlanje ezepolitics bethi ingungu ukuthi hey sesitholile hayi le nto kudala sasiyazi sasizithulele nje kuphela ukuthi engxenye ilele laphayana lakho phezu kwalokho asoze inkosi ekhona khona phayana eZambia ivume ukuthi basondele endaweni ethize bahamba nje egangeni amadoda athize bakhomba bathi hayi liyazibona izintaba ngale sicabanga ukuthi engxenye inkosi ilele khona phayana kodwa angeke lisondele ngoba lokho hayi kuyazila akulamvumo ukuthi lisondele bafika khona le bacabanga ukuthi hayi bazatshengiswa sibili ukuthi inkosi ilele phansi lapha kumbe amathambo alaphana hayi lokho akukho.
Manje ke nxa sikhangela ukubana kungaba liqiniso ukuthi akhona phana amathambo libona yini kufanele ukuthi agejwe ayebekwe eZimbabwe?
Hayi leyo ndoda inkulumo eba ngizwile umuntu omdala ekhuluma engimthanda kakhulu engimhlonipha kakhulu uMbulazi uKhumalo uLeo umuntu omdala uXegwana esithi lingawathola amathambo lawa lizawenza sesizatshona liwagula liwagula lisenza imthanyithanyi ligide ebusuku lisenzani kuzaba njani uMbulazi wathi linqwala uvele ukukhuluma ngento le wathi kuyazila and lakho umuntu ohlose ukuthi asondele athinte enzeni uyazethesa nje izimo uyazethesa izimo ngoba lapha usedlulisile amalawulo wadlulisa kanjani nxa ukuthi phambilini and lapha ngikhuluma ngokuthi kuzaba isigodlo esikhulumayo ebukhosini ukuthi kuthweni senzeni kufanele yini ukuthi silonde indlela siyekhonale siyecungulula ukuthi lathi sithole iqiniso ukuthi yikho yikho konke lokho kuzaphuma esigodlweni kombulazi ukuthi singahamba endleleni leyi singakafiki esigabeni sokuthi siqukule simlethe ngapha kithi hayi lokho kukhathana kakhulu kodwa into engayikhuluma kakhulu ngitshaye phansi ngenduku kakhulu indaba leyi ayingenelani lombangazo ayingenelani lepolitiki ayingenelani lohulumende okhona ikhatshana ikhatshana nxa uhulumende ekhona engafuni ukukhuza ubayethe enkosini esikhona namhlanje lubulelani kalobo yinqula khumalo engafuni ukukhuza ibayethe kuye uhulumende lo udingane emathambeni uyabedingana kukhokho kumuntu lo ebanzi kakhulu uhulumende engalawuli kuyavila sibili kakhulu engathathi unyathelo
hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi mahlaba ezulu siyabonga kakhulu ukuthi sihlafuna ithamba leli sikhulume ngakho siyabonga baba
hayi lathi sifone lo-ke bekungumnumzana Felix Nhlanhlaya Mangwendi weni ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo uhlelo lunye ngeviki ezayo isikhathi sini. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi uPetros Dlovu ohamba njalo ngegama lokuthi umzukulu kaGoliyathi linsizwa idabuka esigabeni sedandanda elupane kodwa icula ikwele South Africa. Nansi-ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ngedlalade layo elitsha.
Elupane siyohlangana elupane ngalengoma siyohlangana dandanda
nabingelela babu untungameli labalaleli be Studio 7 kwezomculo ngiqale lonyaka so ngikhuphe ingoma ezi-4 angahambi bangelide kakhulu
washo wangena umzuku kaGoliyathi madoda abane bathi ngumhlanganisi ohlanganisa into ezimnandi ithi mfo kabuyela tofatofa lapho amabhathani bese ngishaya ebantu ngengo ithi kumemeza umsira ngimthatha le kwelasetholotho phansi kweseyangathi isigodi waphinda kwamemeza njalo uthambo lenyoka ngimthatha kwetholotho kwadlamini isigodi ngithi ngisazobashaya abafana ngengoma bekhala bakhalayo bese bezonda abalomoya
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngokuhlala ngihlala kwelase-South Africa bakuntungameli iinumber zami ngu-0622-55-2869 ngizophinda njalo 0622-55-2869 ukuhlala ngihlala ngise-Johannesburg kwelase-South Africa
ubatshiyela wapha mazwi abalandeli
abalandeli bami ngibatshiyela ukuthi noma kungabe kunzima kangakanani emculweni ngisazoqhubeka ngibajabulise bengakhathazeki into nje engayitshela nje abathakazelela ingoma zami naku-online angingazifaki ngisazama ukuthi ngizifake ku-online ipheji le-Facebook ma beyabe bengidinga abantu bengandithola ma begugula laphana bagugula libhalwe mzukulu kaGoliyathi hlanganani
umbona ngenje akhula kanje Angie Mazubah
kanzi
Nanso ke insizwa edabuka eTandanda ethiwa yona nguPetros Ndlovu kumbe umzukulu kaGoliath esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuwohloka kwesakhiwo eHarare. UZulu uthwele nzima lamhla ngemva kokwehluleka usebenzisa imali. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri